Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 3 kuMbimbitho 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umeli wedale lePhalamende ongowebandla leMDC uNkosazana Joanna Mamombe usetheso icala lokuzama ukugenqula uhulumende ngemva kokubotshwa namhla ekuseni enyanga lapho abephatheke emhlanganweni wePhalamende.
iZANU-PF iphatheke kakhulu kulesi sikhathi ngokufuna ukuhlukumeza umongameli weMDC President Chamisa. Sesibangeni sokuthi bazama ukubopha wonke umuntu oseduze laye mhlawumbe laye besetheswa amacala angekho nje.
Sihlaziya uluhlu lwama-National Arts Merit Awards awenama lona osoluphumile.
Asiyazi kahle i-criteria yakhona bakhangela milani banibona abakwaziyo khona ngale. So engingakutho ukuthi kuthi bona bona ababanominathile babone kufanele behambelana kuhambisana lalokhu bona bakukhangelile.
Ukusilela kwamafutha ephethulo ledizili kuyaqhubeka elizweni, njalo indwendwe zezimota lokhu zisiba zinengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kona lo msakazo wenu weStudio 7. Ilunga ledale lePhalamende njalo lingolebandla leMDC uNkosazana Joanna Mamombe usetheswe icala lokuzama ukugenqula uhulumende ngemva kokubotshwa namhla ekuseni esenyanga lapho abephatheke emhlanganweni wePhalamende. Igqwetha elimelayo uMnumzana Jeremiah Bhamu utshele iStudio 7 ukuthi uzamiswa phambi komthethwandaba kamantshi eHarare ngomvulo ekuseni. Lokhu kwenzakala umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa laye ebikwa esetheswa icala lokudlengula owesifazana. Okuningi ngalolu daba akukacaci, njalo kasikho isiphathamandla sebandla leMDC esifuna ukukhuluma ngalolu daba. Kodwa ukuhlaziya konke okwenzakala kuleli bandla sixoxele sikhulumeli sikaMnumzana Chamisa, uMnumzana Nkululeko Sibanda.
Okusegcekeni ukuthi iZANU-PF iphatheke kakhulu kulesi sikhathi ngokufuna ukuhlukumeza umongameli weMDC uPresident Chamisa. Ngakho sesibangeni sokuthi bazama ukubopha wonke umuntu oseduze laye mhlawumbe laye besetheswa amacala angekho nje. Yilo lolu udwe esilubonayo ukuthi lukhona manje, kodwa okusalayo ukuthi uPresident Chamisa izala lokhu esebenza nzima siya phambili ekethuswa izinto ezenziwa izanu labantu ababotshwayo manje bebotshelwa ukusebenza ndawonye noPresident Chamisa. Labo bakhanya bethi bazimisele ukuthi nxa kukho kufanele kwenzakale kuzasetshenzwa ngaleyo ndlela elizwe leZimbabwe lize lithole ukuthula lokubuswa okusegcekeni okungasebenzisi amandla ngendlela engafanele.
Izehlakalo zokubotshwa kwamalunga ebandla leMDC khona ziqiniswa kathesi yini kumbe ikuqhubeka kokubekuvele kusenzakala?
Hayi, ziyaqila manje ngoba phela iMDC isichilo ukuthi izakwenza iCongress ngoMay 2019. Ngalokho kukhanya iZANU-PF isikhuphukise izenzo zayo zokubopha bonke abantu abacatshangela ukuthi mhlawumbe bangagcina bevotele uPresident Nelson Chamisa nokuthi bazame lokubopha noba ngubani kugoqela naye uPresident Chamisa.
Ye, kodwa lingaba lesiqiniseko sakho lokhu ukuthi kule sandla sikahulumende phakathi kwalokhu kumbe sebandla leZANU-PF?
Kule sandla sikaMnangagwa loCharamba sicho njalo ngoba into leyi esihlale siyikhuluma kusukela ngo November 2018 lapho sithole khona imbiko yokuthi izanu ibisefake eceleni imali engafika i 6 million ukuthi sentyenziswe ukuthi kwenziwe kube liqiniso kube liqiniso ukuthi uPresident Chamisa ngeke abuye akhethe ukuthi akhokhele ibandla lakhe abe nguye ophikisana oyabe phikisana lezanu PF siyazi ukuthi lokhu kuyinhloso esilesikhathi eside kakhulu njalo umsebenzi wangkhona usuthethe inyanga ezithize usenziwa yikho libona manje ukuthi emavikini amalutshwana adlulileyo libona ukuthi uZulu wezibabha ngabe bona ukuthi ku-ZBC kuye waba nenhloso yokuthi kukhulunywe ngokuthi uPresident Chamisa ngakho legitimate kwanjani njani ubuHerald bekuphunyiswa lezo ndaba ezifana lazenezo kugijinyiswa lolo daba ngendlela yokuthi kuzanywa ngemizamo yonke ukuthi mhlawumbe uPresident Nelson Chamisa angehlukeliswa kumbe kwenza ukuthi ehluleke ukutholakala ekhona ku-Congress ye-MDC. Iqiniso silalo njengoba sike satsho njalo besitsho enyangeni ezimbili ezidlulileyo.
Yiphi imizamo elizayenza lingakayi emhlanganweni wena omkhulu we-Congress ukubona ukuthi khonokho elikucabangela ukuthi kuyayenzakala ukuba nganeno?
Sizaqhubeka sihamba silungiselela ngokhetho lwethu. Lokulungiselela iCongress yethu asoze kusetshenzwe ngendlela izame efuna sisebenze ngayo, sisebenza ngendlela ibandla eseliqhuba ngayo eseliqhuba ngalo udaba lweCongress ngendlela evele ihlelwe libandla athengilela evela kuzalo.
Liza kwehlukanisa ngaphi ukuthi mhlawumbe abantu yibo abafuna lokho lelithi kufunwa yibandla lezanu PF njengokuthi umnumzana Monzola ancintise umnumzana Chamisa kumbe hayi?
Into eqakathekile ukuthi siyazi ukuthi uPresident Chamisa uhlelo afelu akade sebenza ngayo indlela akade sebenza ngayo kule Zimbabwe la ku-MDC itshengisa ukuthi lempumela yokhetho isegcekeni. Ngakho-ke kungadingisisi kangako ukuthi kukhanye sengathi kungaba khona umuntu odinga ukuthi kube lokuphikisana phakathi kwebandla nxa sikhangela ukuthi uPresident Chamisa ulokhe engakadluli isibanga sakhe sokukhokhela ibandla njalo usebenza kahle kukhanya beke lokuphumelela. Mbonani khonokho kwenza ukuthi kudinga ukuthi abantu nxa bebona ukuthi izani zama ukusifisanisa kudinga ukuthi kube lobukhokheli obuzenza ukuthi singaniki izani ixesha lokusiqabanisa.
Lo ngumnumzana Nkoleleko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Lokho kwenzakala lelinye ilunga ledale lephalamende laleli bandla umnumzana Godfrey Sithole laye esezandleni zamapholisa lapho etheswa icala lokujojozela uDlakela. Asenelisanga ukukhuluma lebandla lezanu PF ngalolu daba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ukusilela kwamafutha epetrol ledizili kuyaqhubeka elizweni njalo indwendwe zezimoto lokhu zisiba zinde emagalajini lapho amafutha ayabe ethe atholakala khona. Abantu abaningi bathi sebethenga amafutha la emkambo omnyama. Uhulumende uhleze sithi kulamafutha eneleyo kodwa okwenzakalayo iningi lithi kuveza sobala ukuthi akusoqiniso akuchoyo. Untu ngameli inkomo uxoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Reggie Shoko ngalolu daba.
Kuyinto emangalisayo kakhulu kulandela ukuthi amafutha akhwezwa alingana lentengo esithi yi-exchange rate ye-dollar futhi kubana i-conversion ye-dollar iba lula kulabathenga amafutha. Kodwa ngokakhe nohulumende uthi ngokuyigitsha okuncane esithi uphange wawoda ipetroli yadlula idizi njalo kuphampa kukani kube kumhluba amalanga adlulile. So singakwazi ukuthi kuliqiniso yini lokho ngoba ungakhangela ngangemuva loo ndoda esithi nguminister wamafutha we-energy ubaba ugumbo kathi akula amafutha akhona akula problem kodwa i-problem sonke siyikhangele. So ukuthi sithembe ukuthi akukhuluma liqiniso asingayisi kwazi kodwa nxa sikhangela ukubana kathethi kungaba kuyini uduko ngoba kanye nxa ukhangele kwezeekonomi imali khona sibili kuyatshengisa ngoba bafakile layona le mbali abathetha ngayo ku-interbank evele reserve bank so kuthi imali ingabi khona so kuthi kuyini iproblem angayekwazi njengomcubungiliweyo kwezeekonomi but ekucabangelayo ukubana bengabe belezikweleti lapho kuvela khona amafutha bengabe bethwe kababhadale enye imali ethe xa ukuthi kuvale isikweleti esidlulileyo kwenzela ukubana bethiwe amanye amafutha so kuyizinto esizikhangeleleyo kumbe esizicabangelayo ngoba kathesi sesikutshelwa nguhulumende kunzima ukuthi sikubambe ngoba kwasitshela ngaphambilini ezinye izinto kodwa ngakhaya kungehamba ngezinye indlela
ukusilela kwamafutha lokhu ungathi kuphazamisa uzulu weZimbabwe njani kuphazamisa abamabhizimusi njani
amafutha ngwawo yiwayezithi ibhizimusi ihambe ungakhangela kubana ngathi ngathi izikolo loba kuyini ukuthi into zika abantwana bayesikolo kufunakala imota zihambe ento besokusenzakala kade sekula mabhasi amatsha laba behafa ngakahulumente kuzuko ade sebejayele abantu ukuthi abe ngamadola ma ungasilela amafutha lawa benganaso esiba malutshwane okwenza ukuthi le mijova ikhweze esingathi izintengo zokugada ukuthi ungakhwela intengo zokugada kwenzakala ukuthi lento zonke zikhwele lalaba abafuze besinike bedeliva babamabhizimusi amafutha bawathola ku-black market lapho bayathenga $25 i-5 liter okwenzela befake imali yona leyo e-black market kuma-prizes abo so ngenzinye indlela zathola ukuthi kulezinye izinto esezikhwelize ngenxa yokuthi amafutha asilela kunjani
Lo ngumnomzana Reggie Shoko ingcwethi kwezomnotho ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekwabulawayo
Okay
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uluhlu lwama National Arts Merit Awards nama wona ananza imisebenzi yabaculi labanye abakumidlalo yama arts soluvelile asizweni ukuthi umhlabeleli wakobulawayo uCooksman uthini ngalo
mina ngokubona kwami ngibona ngani lulungile ngoba akukho kufunwa ngama organizers ama awards asiyazi kahle i-criteria kontwa khangela milanda nibona abakwaziyo khona ngale so engingakutsho ukuthi kuzothi bona bona ababanominathile babone kufanele behambelana lalo kuhambisana lalokhu bona bakukhangelele so ngingathi laphana kasi ngeke sisole besithini esingakumelela nje ukuthi sizukuthi abawinayo ngoba
ye kodwa sikhuluma nje akukabi lokusola phakathi wabo abaculi ukuthi hayi mhlawumbe ngabe laphana kwenziwe lokho laphana kwenziwa lokho
ya ukuthi andiyabona into ngase sikhangela ama awards bese sikhangela ngama expectations ethu abaculi isikhathi esiningi uyabe uthola ukuthi akuhambisani ngoba kusuka kube lezinye izinto ezingena ezinje ukuthi nginganike example ukuthi nganye bekhangela kumbe male artist of the music lapha uyathola ukuthi babe bona bekhangele anti bona babe bekhangele e-national level bekhangele ama-artist wonke kodwa ubuze uthola ukuthi abanye besebethi hayi thina lathi silaba abanye ngapha abangakhethwanga bethu abatha kuhle kodwa uthola ukuthi ubatha kuhle kodwa ayisikho kufunwa ngama-organizer
ye ungabe usitsho abaculi bakobulawayo
ye ye ngitsho bona kakhulu njengoba lami ngikhona kobulawayo ya engakuthi ukuthi hayi this time ubazamile ngoba mbone u-Brajays unomnithi usandra unomnithiwe lo likhwa ubana imbongi lwenzelezalala unomnithi so mbona ngani ngoba nti yabona amanama awards awakho about music kuphela about i-art zonke njeama-disciplines akuthiyene so xa kuyikuthi kucategory ye-music kuphela laphana kuyenelisile ukuthi lathi ngapha kuvele about 3 or 4 abantu abanomnithiwe mbona ngani i-fair representation
awulansolo ngokuthi wena awukho kulolu luhlu.
Ya usu ukhuluma ngento engengayithinta kancane kungqoqo yethu yona le eyokuthi kuyabe sekulezinye izinto eziyabe ama-factors amanye abe sengena njengendaba zokuthi anti abona uyakuthola ukuthi mina ngabe ngilayo ingoma emnandi kade ithandwa ngabantu kodwa usuthola kuma-national radio stations kade ingatholi ukuthi ithayo andabo so nxa sebejaje into ezinjengama-awards ingoma vele ezakhangelwa ingoma ekhala kuma-radio stations almost wonke ngingathi ngoba zikhona ingoma ezinjalo othola ukuthi iyakhala kuwonke ama-radio stations so ubusuthola ukuthi mina eyami yona le emnandi engiyitho abantu kabayazi ujaji ayisikho ukuthi imbi kumbe ayithanga kuhle kodwa abayazi yikho lapho so kuba complicated khona into indaba khona ayikhona ithe kusuka kube yilokhu anti thina lathi njengangawo nawo sabe sele ngoma sithi hale ngabe ingenile kodwa usuthola ukuthi at national level abantu abaningi abayazi
ngezinye indlela singathi eminye imiculo njengokuthi abantu okulolimi abantu abangalizwisisiyo kumbe olukhulunywa abantu abalutshwana kunzima ukuthi sifinyelele phezulu
ya khonapho ke ndabona kuba njalo uthole ukuthi umculo wakhona uappreciatewa ngabantu abalutshwana njengoba usitho khonapho uthole ngabantu mhlawumbe bolimi oluthile yibo abayisekelayo kuphela usithole balutshwana nxa usukukompare labaculi ababi uthole ukuthi bathola i-national airplay ngoba nto abona ukuthi ulwane othola i-national airplay uyaziwa lilize lonke ngoba abantu bayalaleli i-radio nto abona ilize lonke babukela o-TV babona amavidiyo ilize lonke so ingoma vele eyabiza khethwa kuyabe kukhangela into ezinjalo kumonitho ama-airplay abo-radio station leto ezinjalo so kusuthole ukuthi eyangapho zabe uthole kuma-radio station khose wonke ayikho uthole ukuthi khona kulawa angapha emhlubulweni wakithi kuphela abantu abanye abaningi bengayazi ngoba ayinaka kuyona lena eminye imisakazo.
Lo ngumculi uCooksman igama lakhe kungukhulekani bethule besixoxa laye ecingweni ekwabulawayo. Okwamanje sesilitshiya ezandleni zikaChris Gande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izilukandaba mphakazo omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe sihlaziya ke umhlangano weCongress yeMDC ozaba khona ngenyanga kaMay. Ongakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi ubona njani umhlangano weMDC lo ozayo ngenyanga kaMay?
Ye, kuhle ukuthi bayenza umhlangano ukuze umcabango wabantu kube yiwo okhokhelayo. Kodwa it's interesting ukuthi abantu abasebenza bonke sebesebenze bonke futhi isikhathi eside kangaka manje befike ethubeni lokuthi kukhethwe lo okhokhelayo bakhanya sebejikelana inyoka elumayo omunye sebizwa kuthiwa ungumthengisi vele uthengwe i-ZANU-P F. So i-politics baziveza sebaa ukuthi bangama-politicians nje bengizocabanga mina ukuthi uma bekuyikuthi kumbe kuyayihlukanwa ngemibono kukhulunywe kungani yimuli abantu abayehlukeneyo but bezwisisana bekwazi ukuthi bahamba sempathi futhi okunye okubuya kushekise ukuthi bezothiza umuntu onjengobisi abantu abaningi bayamhlonipha ubisi but abantu bombangaze babuya bakhohlwe ababe bekuthile izolo maze kukusasa umuntu onjengobithi maye seyathi yena uchamisa ngeke aphume ngoba maye sephuma imbali kaMorgan iyadilizeka ngoba uDouglas ka-represent imbali kaJangela ebesekhohlwa futhi ukuthi wake wa-PN Morgan is a failure Morgan umuntu ongazi ukukhokhela umokeni wazi wayenzela kipa njekeleni.
Ye kutwa seabono kubana inengi lithi umnumzana Chamisa akubeke engumonga meli webandla. Kutwa bakhona abanye bathi hayi nguye oyenza ukuthi bangabusi. Ingqondo enjalo injani?
Abantu bepolitics bayakwenza khonoko. Bayakhetha amaqembu phakathi kweqembu elikhulu besebesiba lento abaphuma layo. Angithi yikho lokho phela okwenziwa futhi ngobidi ngesikhathi labo omangoma besuka kuthwangelayo bashothela abantu nguye oyenze i-M D C yadliwa baphuma lokulixekana eceleni. So kuyenzeka lokho vele ekugcineni. Kodwa bona bonaba bele mbono wabo mncane ukuthi ngiyobadlisileyo izolo. If bekhona ukuthi babonise abaningi bangatshela bephume lakho. Although kunzima and siyakwazi ukuthi ipolitics yethu eZimbabwe ipolitics yokulandela abantu abaningi imob psychology ngesilungu. So akusoze kubasize kakhulu umuntu ukukhangela isisi ukuthi babuye lawo nalowo mqondo. Ekugcineni abantu badakiwe ngokushela kwami ibali engalisebenzisa abantu badakiwe badakwe nguChamisa. So kulikely ukuthi vele nje bazohambanana leyo ndlela. Leyo ingabe i-effect ingabe liqiniso ukuthi ngiyabadlisayo ngoba libabuya bethu futhi kusasa kurigiwe. So again iqiniso yiliphi lapho nguChamisa yikurigwa what happened. So i-politics yethu nje ayilaqiniso yona. Umuntu ukhuluma lokho abecabanga njalo kumsiza ngashenesi sikhathi uma ekhuluma.
Abakhona abathi bona ngokusuka kwabo Love Momoyo, Abednego Pepe, labo Thokozani Khuphe. Ibandla le MDC selingani ngelentshonalanga kuphela. Uvumelana lakho, uyavumelana lakho yini lokho?
Kora kunjalo ngoba kule element of truth, kule qiniso khonokho ngoba angithi vele uma ungena impela empandeni, esinye sezizathu zokuthi ukhuphe angasupportwa as umuntu ozothatha over from uMogeni ngesikhathi esifika. I think ngeyilaleyo layilalawo mathonso ukuthi umuntu lo ungumama one ngokweyisa kwabantu bezibapho umuntu ongumama two umuntu wesiNdebeleni. Leqiniso ukuthi abanye bamtize iqeni bathi awuyabona wena ungumsekeli kodwa awungeke unqobe lapha ngoba ungumuntu wesiNdebeleni. Of course ke wasokumdanisa naye uThoko waseqalisa ukuthi ahlike waphuma labo lapho ngoba waphuma labana of course kulabanye ugudu khonapho kodwa predominantly vele abantu besiNdebeleni njele M D C. So kungathiwa yilokhu yani okwenzakala ngesikhathi izaphu iphuma kuZanu P F. So kusehlukanwa nje ukuthi abanye bale abanye bale. Yes, basho njalo abantu futhi bathi sokusukile odabengwa kuzani sibefoka iparty bezanu P F izaphu kangokuthi kutho ukuthi nje akusela represent. So kuyila abantu abasela ukudla phakathi khona phandle. Wabe kwazi ukuthi kule lento naleyo embenza yeleyo ukuthi leyaliqembu alishelayo mpela ilokuyami iparty yelokuya emathebeleleni. Ukhona i-points nje owana baba uMakhumalo for example nobabu lo Mpofu bekuthemba Mpofu abalushwana nje ongagcina ukuthi wena mhlawumbe abantu basebesenzela nje ukuthi babe lento abayibambileyo nabo.
Hayi kuyezwakala. Hayi sibongile kakhulu mnumzana.
Ngiyabonga baba. Thanks.
Okay, bye bye. Lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ehlaziya ezombusazwe ebisixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gandhi lilaye.
Wezabesifazana namhlanje silomandlovu wecholocho osithumele umbiko wakhe othinta eziningi eziphathelane lenhlala kahle yabantu ikakhulu ezigabeni zeMathebeleland.
Salvunani Studio 7 bingelelele ezihlobo ezilalelayo lolu hlelo. Libingelelwa umlalelo omkhulu, umlandeli omkhulu weStudio 7 uMandlovu waseTsholotsha. Ah, indaba kaMfundisi lo vusa abafileyo. Kodwa ke mina kangimsoli umfundisi lo. Abantu bakithi eZimbabwe bayazithanda izinto. Angazi ukuthi inhlanyelo bani yahlanyelwe bantwini bakithi. Angazi kumbe umumbo nalo orapho holwa kakhulu ekhaya wangena emakhanda abantu bakithi. Konke la kule corruption khona umuntu wakithi kaswela kahle. Nangu sevuswa ebhokisini umntwana wakithi. kodwa ke qinisweni kuba buhlungu kusetshenziswa abantu. Angimsoli mina, ngisola abanabo abantu abathengwayo ngoba umuntu ekuze egqugquzeleke nguwe wena umencourageayo ohamba kuthi ulambi luhluke kudinga isikorobho usebenze uthole imadlanyana naleyo encane oyitholayo iyakwenelisa. Bayakhala abantu bekhaya abadala bathathelwa izinkomo ngothi kamtanda kudala laba bantu bekhona. Sikhale sithi ugovernment, uphi ugovernment ozazobopha laba bantu? Ngoba ugovernment onalowo nguyo obathumayo, akasela mali ugovernment wakithi. Ende kakhulu ngapha kithi ngapha ngazi ukuthi kwakhala nyonini. Abantu bakithi siyadubeka, abantu bethu bagcwele esigangeni, bangaphi ngaphi. Kodwa uyangizwa ngikhuluma ngemuntu omdala ngithi ngiyayivotela izanu, ngiyayithanda izanu, inika lokhu. At the end of the day sengibuya futhi ngifonela lwa mntwana owasuke ezwandawure tshaye baleka, ephuma ngesamagundane ezefika eSouth Africa, semele ngifide. Kodwa mase kufika amavoti ngabona nje isikipe silomnanga kwaphakathi yimi la ishaqashaqa. Sengikhohlwa uza umuntu ethi khonana ye iMDC ye iphathe njani njani. Abantwana bafuna imisebenzi, ake sivule namehlo bantu siyekelenini ukuba sifidwa njengenkukhu, sifidwa ngabantu bezani. Ake siphumeni izani vela elaphisi noma ungazuyivotela eladanki yasiqedela abantu bakithi ngesikhathi seGugu Round. Kade sinanku ingeni lokobulawayo yaqeda abantwana bomntanethu libhizi, kade sizowantwana oncane kugcwele ezibhedlela. Umntu ezibhedlela nasemajele, umntwana omncane ubotshiwe ukuthi ube tshontshi isinkwe tshontshi ijugele. Iyona izani imkhabi itshale betshontshi izimali betshontsha onke ama-resources akithi besiloku esiqamba amanga sithi sanctions, sanctions, sanctions. Yani bakithi, ake sivuleni abantu bathi amehlo bantu basemathebheleleni. Ke sihlakaniphe, ke sihlakaniphe bana babantu abafiwe phambili abadla besutho macafuna kutsha. Even umntana wakho obhrulu wakho ungambona ejoyini esisebenzela izanu emathebheleland, yenza i-follow up uzombona ukuthi udla esutha ngokuthengisa abantu. Unganilanazelela uzabona ukuthi wabulalisa abantu abangakanani. Ake sihlakaniphe, sike sivula amehlo. Sase sithi mebhumama uThokozani Khuphe uzanceda laye ngoba zama la kuzameka khona. Ma unyawo luncane solungenile ephalamende, qina khona lapho kwenze ukuthi la ungenisa abakini ukhala ufake izikhalazo zabakini. Nangu laye nama lomnankakho sephumile ku-MDC nama lomnankakho. Ithemba lethu kathesi ngicabanga ukuthi selisele kuba uWiseman Ncube lo mama uThabita Khumalo. Yiba sebeza silwele emathebheleland bese parliament. You can't start from the scratch. Abantu asihlakaniphe, inhliziyo yami buhlungu ngendlela into esiphathwa ngakhona thina ngapha emathebheleland. Ngibuhlungu kakhulu le nto kuyenziwa. Akula ngithi imigwaqo ngitsho noma yini, yonke into ifile bhagat. Kodwa sibhizi lezanu ngenxa yokuthi mase besiyavota ubuzophiwa inkomo into engafa noma nini, ubuzophiwa inhlanyelo sihleke ukuzithengela 2-3 days futhi sihlupha umntwana oseGoli khonana, umntwana ophethe owahamba ngobunzima akala maphepha la khona usebhizi ufida thini. Ma abantwana bethu bayazama ukuthi besikhulule eGibhithe, lina nama lezanu yenu nale akula nto ezasenzela yona bakhe. Enough is enough.
Lowo ngumandlovu wecholocho osithumele umbono wakhe ukuze siwudlale khona pha emoyeni.
Come on, 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 come on
inzwisa yomculo galikwa okancube esithi ngiqome ntombazana yena phela laye ibizo lakhe likhona kuluhlu lwamanama awards winominee okuthi ukuthi mhlawumbe laye angaphiwa isicoco ngomculo wakhe. Hayi ke isikhathi savume ukuba siqhubeke sisonke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile ngikhonapha eWashington DC.